I-Associated Press ibika ukuba eliRussia lihlasela izakhiwo ezinjengemigwaqo, injanji zezitimela lezinye emadolobheni abalisa iDnipro leOdessa isenzela ukuba ivimbe ukuthwalwa kwezikhali ezinikwa eleUkraine ngamazwe achiyeneyo. Lihlasela ngamandla njalo eliRussia edolobheni leMariupol okulamasotsha labantu bakuleyo ndawo abasemigodini yokuzivikela kufekthali yokulungisa insimbi. Kule nhlanganiso eziningi ezidlulisisa ukubulawa kwabantu mahlayana emadolobheni anjengeBucha, Kharkiv lamanye. Kulabanye abantu kwele Zimbabwe abathi kuqondile ukuhlolisisa ukubulawa kwabantu ngeleRussia ngoba kwakwenzakala lokhu emathebeleleni lenkabazwe ngesikhathi sombhuqazwe wegugulawundi. Umfundisi uSeni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi kwephula inhliziyo okwenzakala kule Ukraine.
Udaba lolu luyethusa kakhulu, kodwa thina siyakwazi ukuthi kulamanye amazwe ake yangena esingathi kuma-situations kumbe kumonakalo ofana nayo. Into eqakathekileyo kathesi ukuthi amazwe umhlaba wonke jikelele akusetshenzwe masinya ukuthi kumiswe ukulwa lokho kwenziwayo.
USibanda uthi
ngibona ngani indaba izagcinisa siya eHague ku-International Criminal Court ukuthi kuyethoniswa kufunyane ukuthi kathi kwahamba njani lawa mabutho abulalayo abethunywe ngubani.
Umfundisi Raymond Motsi webandla le-Baptist Church uthi okwenzakala kwele Ukraine kumkhumbuza umbhuqazwe wegugulawundi.
Esilobela kwendaweni kuthiwa koJohnson eBalagwe ngapha eTsholotsho thiya kuyakiwe gubixeku endaweni esijeneyo kulamangcwaba ethiwa ngesikhiwa ngama-shallow graves. Ngesinye isikhathi ubona inja isihambela ile thambo emlonyeni. Lokhu kuyahlukuluza abantu okuthiwa ngesikhiwa i-trauma. Ukuhlukuluzwa okwanokuyana okwakudala kuyavuka futhi kungani yikuthunikisa abantu. Umuntu wonke wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. So nxa umuntu edalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu sonke into kumele sihloniphane njengabantu. Yikho engikubona khona ukuthi lokhu kuyasikhumbuza ngempela igugulawundi lapha esiNdebeleni eZimbabwe.
Uyakhala lo mnumzana Mbuso Fuzwayo okunhlanganiso ye-ebhethu likazulu.
Okwenziwa yi-Ukraine kuqakathekile kakhulu. Kuqakathekile ukuthi ilizwe libe kwazi ukubana selilahlekele izizalwane ezingakanani. Kuyadanisa ukubana elakithi ngemva kweminyaka edlula engu-38 ngemva kombhuqazwe kasikabikwazi from uhulumeni ukuthi kwafa abantu abanganani ababulala yena. So mbona ngazathi okwenziwa Ukraine kungikhumbuza kwelakithi ukubana amazwe sibili abantu sihlukene.
Abahlolisisa okwenzakala kwele Ukraine bathi balakho ukuphanyeka udaba lombhuqazwe owenziwa ngeleRussia emthethondaba we-International Criminal Court loba eleRussia lingasongxenye yenhlanganiso le. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.